izalanga mina ngumntana ngumntana yena uzala madiza ngizele kanjani mina ngumntana ngumntana uzala madiza ngizele kanjani mina ngumntana ngumntana ngizele kanjani mina ngumntana 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 wasuka lana ekhaya umntana wahamba wathula lekhoni uyofuna umsebenzi zashintsha izinto sazala manje wasuka lana ekhaya umntana wahamba wathula lekhoni uyofuna umsebenzi zashintsha izinto manje sazala manje ngizele kanjani mina ngumntana ngumntana ngizele kanjani mina ngumntana ngumntana ngizele kanjani uzala madayisi 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 uzala madayisi
Uzala madayisi, uzala madayisi, uzala madayisi.